Ngiyabonga kakhulu umsakazi ngiyabingelela abalaleli thina njengebandla le Everlasting Gospel of Christ Church so sivele silenhlelo eziqhubekayo silabantwana esibabhadalelayo ema university silabantwana abase secondary school esibafundisayo abazintandane labanye abalenhlupho ezishiyetshiyeneyo abangenelisiyo sibe labantwana abase kusibanga se primary esivele sibancedisa kanti njalo siphinde sibe labanye nje abantu esithi singahlanga ngana la umuntu kumbe angafika enkonzweni yethu sibona ukuthi umuntu lo ulesidingo bese sincedisana laye bese labanye futhi abavila abathi ngama street children abahlala ezitaradeni esibancedisayo labo futhi ngokudla ngoba iBhayibheli lithi lona kumele sibonakalise uthando lwethu ngokupha ngoba uNkulunkulu laye wasithanda wasipha sokani njalo bese liphinda lithi iBhayibheli uNkulunkulu unguyise wezintandane uyindoda yabafelokazi uma umuntu enakekela abampofu kanjalo abafelokazi lezintandane uNkulunkulu uyambusisa liphinde lithi iBhayibheli izwi lenkosi sibusisiwe isandla esiphayo kule samukelayo so thina njengebandla sikholelwa ukuthini umlando wethu ngeyokuthi sinsibonakalise uthando lukaKristu ngokunceda labo ababe bebele zidingo eziningi ezishiyetshiyeneyo kanti njalo babele kuba labanye ababele zidingo zikamoya abadinga i-psychosocial support counseling abalimele badangele emoyeni lemphefumulweni kube labanye nje abalezidingo ezinjengalezi esingiziqambileyo so kabanye basibathengele amafuda hampa baba lamagrocery labo ukuthi badle babe lokunye okubabuthanisa njengengimuli labo babe lesikhathi esimnandi bangazi bazizwa ukuthi bazintandane bangazi bazizwa ukuthi bangabafelokazi bangazi bazizwa bedubeke kakhulu labo banelise ukuthi kuyikhisimo sikunje labo bachuchumise okuncane so ngamafitshane yikho esikwenzileyo vele yinto esivele sihlala siyenza kunyaka ophelileyo sabuthelela izintandane ebandleni lethu enkonzweni saziphekela saba le lunch lo nyaka kasikwenzanga lokho ngenxa yendaba yokugcikwane le-COVID-19
igcikwane le-COVID-19 leli liphazamise njani inhlelo zenu lendlela elihlangana ngayo njengebandla
igcikwane le-COVID-19 lisiphambanise kakhulu enhlelweni eziningi siyakhumbula ukuthi kusukusela ngoMay besingayenzi izinkonzo abantu bebehlala ezindlini uma lockdown saqalisa ukuthi ukwenza izinkonzo online ku-social media thina njengebandla lethu libandla elisebenza kakhulu emalokitshini elisebenza kakhulu emaphandleni amalunga ethu amanye abaningi bakhona ngabantu abadala ngogogo labokhulu abaningi bakhulu ngabantu abasemakhaya abanye ngibakhona ababe bengenelisi even ngaze ufake intshumayelo yakho kuFacebook babe bengekho kuFacebook yakhona bese kusiba labanye abantu vele abathi nxa bengafikanga yena enkonzweni akezwa ukuthi ukhonzile abantu abaningi ababe abasuke baphambaniswa kakhulu ligciwane le-COVID-19